Ama lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama institutions afana lezeki ikakhulu lapha abantu ababhalisa khona kube le transparency njalo sikwanise ukuthi sicheke online ukuthi abantu ababhalisile ukuvota amabizo abakhona yini njalo kulabanye abaregister ukuvota ngoNovember kodwa amabizo abo lonke angaka updatewa ku system le electronic so kuluqondile kakhulu ukuthi kube le hard copy ezakhiche ukuthi hayi abantu ab sikuvota yilaba kube le electronic copy as well yokuthi wonke umuntu akwazi ukucheck ibizo lakhe akhangelisise ukuthi information yakhe ikhona na
lingaba lamanani abambekayo yini njengenhlanganiso awabantu libancedisileyo nyakenye abahambe bayabhalisela ukuvota
nje ekhaya vote sihlangane njengenhlanganiso ezijiyeneyo ezisebenza emathebelelendi ngoNovember sihlose ukuthi ngoDisemba njengoba izekhi ibisitshele yathi bayayenza abathi mobile voter registration yiyo esizasebenza kiyo kugadalala ukuthi si-mobilize ama-first time voters ngoba kuyabe sokuseduze lalapho abantu abakhona kodwa inani engalikonfirma kathesi ukuthi kulabantu abangu-531 abaregistwa by only 2 coalition members as ekhaya vote abanye ba register 210 then abanye ba register 321 you are my figures esilawo kodwa uzathola ukuthi Bulawayo ile 588 eza register yizekhi so khona lokho kubanzima kakhulu ukuthi sibe wazi ukuthi akuchuti akula abanye aba register ngaphandle kwama kwenhlanganiso zonke lezi zimbili iluhluphe esilalo kathesi
izeki iqhuba imfundiso yokubhalisela ukuvota enkundleni yeTwitter njalo ikhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi ubona bephakama yini abantu ngaphandle kokuthi izeki iqhube uhlelo lwayo lwemobile voter registration
izekho kumele ukuthi iqine emsebenzini wayo we-voter education ngoba lathi nje ekhaya vote we are guided by Zek on voter education, voter registration and as a stakeholder siqoqisana labo njalo nje ukuthi sizwisise ukuthi khona kuyini ongenziwa ukuthi abantu baregister ukuvota ngobuningi and i-solution yiyonale ye-mobile voter registration okwakumele ukuthi ivele ingabe iqale ngoDisemba sesikhangelele ukuthi nxa ingavulwa sesizaqala ukusebenza sisebenzisana la izeki ukuthi sincedise abantu ukuthi banjani baregister ukuvota okusokuqakathekile kathesi ukuthi lathi nje ekhaya vote sesilomlando ukuthi bona laba abaregistileyo ukuvota siyakhipha i-database even ama-coalition members ethu asebenza kuma-districts atshiyeneyo sincedisana labo kwenza ukuthi nxa sihlala kuma-stakeholder meeting lezeki sibatshebonise ukuthi hayi ama-numbers esilawo yilawo kuyahambelana yini lalawo eseliwatholile njalo besikhangelele ukuthi kumbe singakuthi nge-weekly updates kumbe sithi fortnightly updates kumbe sithi ngenyanga ngenyanga yikho esesikukhangelela ukuthi lathi sibe si-updata even ku-social media ukuthi sesiregister abantu abangaka njengakhona lokhu i-project 263 esikwenzile kuqakathekile kakhulu ukuthi kube le-transparency njalo abantu ba-truste ama-institutions abo kodwa nxa kule nkinga ezinje so kuba nzima kakhulu ukuthi lathi even nxa sesiqosisa la abantu abasho ukuthi register nini ukuvota baqalisa ukusi-refer ukuthi hayi thiyasaregister ukuvota kodwa lonke amabizo ethu engakaphumi ku-system so oyona la ama-challenges okumele ukuthi nxa i-blitz le iqala izek ibisidilelawo kucace ukuthi kuhamba njani njalo nxa kule ndlela yokuthi abantu be-check ukuthi baregistile ku-online system yabo kube yinto nje e-update ngesiphangiphangi ayikhona ukuthi kuthathe isikhathi eside kakhulu.